Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zekhilani squatter camp kobulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo siyaphanjaniswa ukuqhamuka kwe-COVID-19. Umahluli omkhulu elizweni uJustice Luke Malaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala umsebenzi wemthethwandaba walonyaka. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu namhla linqotshiwe ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zekhilani squatter camp kobulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo siyaguquka ngenxa yeziqondiso ze-COVID-19. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba kobulawayo.
Ngesikhathi iningi labantu bakobulawayo livukela emakilinika ukuyadinga ukuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19, abahlali bekhilani squatter camp balenhlanhla yokuthi balandwa ngabezempilakahle ukuzobahlaba. Omela abahlali bekhilani squatter camp unduna umnumzana Thoni Ndlovu uchasisa ukuba lanxa sebahlaba ijekiseni le-COVID-19 vaccine lokhu bebhekane lobunzima.
Abantwana abancane lapha abaningi abaye esikolo kuzoba lokunye nje okungathi kuyahluleka kunjengabantu ababe bebuya bevela kwezinye indawo bezosithatha nje amapikitha kodwa singatholi lutho sibe sesihlala sesihlukulezile kodwa abantu laba kathi babuya bezosithatha amapikitha khona kungalanto abasiyenzela yona. Thina ubungakahlukuluzi muntu lapha ngoba saphangisa masinyane babuya bazosihlaba nje wonke umuntu olapha nje ukhanya washaba ivaccine.
Unkosikazi Nompumelelo Dube ohlala ekhilani squatter camp uthi kunje abafundi abayi esikolo.
Kuningi okuyabe kuvela okubi ngebantwaneni ngendawo esihlezi kiyo. Ukuthi sifuna ukuthola ulwazi nokuthi sithole ukuthi indawo le kube lama organization abuyayo abelokho esifundisa ukuthi sithole le ndawo ukuthi sihlale ngoba indawo esihlezi kiyo siminyene akulaka ukuthi sivikelane njani kodwa sithole lokho sithole imfundiso kusiya phambili sithole lati indawo yokuhlala ukuthi abantu bethu sibagcine kuhle ngoba ngeke uzihlale lo mntwana o left 24 years ku one room.
Osakhulayo ohlala ekhilani squatter camp unkosazana Thandekile Ndlovu uthi isimo seziqondiso zokumelana le-COVID sezimenza aswele umsebenzi.
Uhlelo lo-COVID lumhlanganise kakhulu ngoba sengiswele umsebenzi obana lami ngumsebenzi imali lokudla kusela.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncili ayibavumeli abantu abahlala edolobheni okungekho emthethweni.
Njengedolobho lakobulawayo vele kasikhuthaze sibidla abantu abasikwathayo yikho eminyakeni emihlanu edlulileyo sake sadinga udona obakhela izindlu eNewmans Village. So we are still trying to negotiate abanye ama-NGOs abangabuya bebakhele izindlu and then kakhulu abaningi abekhilani yilabanetha sibakhele emgabeni ngalo kuthiwa kuse-millennium kodwa bayabaleka bedizenda be-chevering izindlu kumbe bethengise izindlu beyihlala khona phansi.
Ekhilani squatter camp kuhlala imuli ezedlula ikhulu lamashumi amabili akulamanzi okunatha ahlanzekileyo izambuzi ikilinika lesikolo njalo inengi labo liphila ngokuzisebenza. Bathi kusuke kwabanzima ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso ze-COVID-19 ngoba bagcine bephelelwa zindlela zokuzinakekela. Kusenjalo lisiyatshona ilanga layizolo kulabantu abahlolwe bafumanwa bele-COVID-19 abangamakhulu phose amane 373 kwabhubha abalitshumi lambili 12. Abantu abadlula izigidi ezine 4,167,808 sebahlaba ijekiseni okwakuqala. abedlula izigidi ezintathu 3,186,514 sebahlaba ijekiseni eyesibili, kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1,482 sebahlaba ijekiseni yesithathu. Sekwasile abantu abaphose bafike amakhulu amabili enkulungwane 194,306 kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,160. Uhulumende uqhubeka ekhuthaza uZulu ukuba alandele iziqondiso ze-COVID-19 ngoba igcikwane lokhe lihlasela ezweni lasemhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eKhilani Squatter Camp, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umahluli omkhulu elizweni uJustice Luke Malaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala komsebenzi wemthethwandaba walonyaka esithi iCOVID-19 iphazamise kakhulu ukusebenza walolu hlangothi ngomnyaka odluleyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Namhlanje eHarare uMnumzana Malaba uthe umnyaka odluleyo emthethwandaba sibe ingasebenzi okwenyanga ezintathu ngenxa yeziqondiso ze-COVID-19. Ethi lokhu kuphazamise kakhulu umsebenzi wabo elizweni ngoba kuqine kuthathulelwa amacala amalutshwane kulalawo owakumele athethwe. UMnumzana Malaba uthe kusobala ukuba kumele imithethwandaba iqale ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zokwahlulela amacala.
The measures taken to prevent and contain the spread of the COVID-19 pandemic had serious negative effect on the administration of justice during the year under review, as the efficiency of the courts was seriously undermined.
Indlela esizisebenzisileyo ukulwisana ne-COVID-19 ziphazamise imisebenzi yethu ngoba amadali aphazamisekile. Lokhu kwenza sikubone kube sobala ukuba kumele sisebenzise imitshina yakulezi nsuku.
Uthe ikomishini ebona ngokusebenza kwamadali eye-Digital Service Commission, JSC, ibe nenhlolo zokusebenzisa kwemitshina yakulezi nsuku phansi kohlelo lwe-Integrated Electronic Case Management System. Uthe uhlelo lolu luzababanisa ebulenjini be-inthanethi amadali onke, njalo luzababanisa amagqwetha, abemajele, amapholisa, abe National Prosecuting Authority, abe Anti-Corruption Commission, nabo bonke abasebenza emadaleni. Kuthe lokhu kuzakwenzeka izehlakalo zenkohlakalo njengoba konke kuzabe sekusegcekeni. Bathi uhlelo lolu luzaqala eHarare ngontangula emadale athi i-Constitutional Court, Supreme Court ne-Commercial Court. Uthe njalo amacala asezenenza ukuhlonisa abantu bezezindimi zabo, i-Virtual Court. Elinye igqwetha uMnumzane Ngobani Sithole uthe lokhu okwenziwa ngamadali kuqakathekile kakhulu ngoba i-COVID-19 isiphazamise umsebenzi wemadali.
Akuyinto ejabulisayo kakhulu ukubana umahluli omkhulu uMnumzana uLuke Malaba uyakhuluma ngendaba yokuba kusetshenziswe i-technology nxa sikhuluma ngendaba yomthethwandaba. Uzathola ukuthi kwamanye amazwe i-technology isisebenza kakhulu, njalo akusadingakali ukuthi abantu babe befika emthethwandabeni, ikakhulu nxa sikhangelane le gciwane leli ele-COVID-19.
Uthe ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku kuzakwenza umsebenzi wabasebenzi nakumansi ube lula.
Kodwa sithanda ukuthi sikhuthaze ukubana nxa Judicial Services Commission izakwenza ukuthi kusetshenziswe i-technology, kuyabe kufuze bayenze ukuba kungagcini kwenzakala esikubonayo kwezomfundo ukuthi abantwana babanothileyo yibo abafundayo kuphela, ngoba yibo abayenelisayo ukuthi bathole i-access to technology nale. Siyabe singafuni ukuthi kube lo mthetho wabatholayo lo mthetho wabaswelayo.
Umthetho ngawaphezulu e-Constitutional Court ubika usikeke amacala angamashumi amabili lantathu 23 kuphela. Umnyaka wonke ka-2021 kunamacala angamashumi amane athengiswa ngo-2022. Idayi le-Supreme Court libika likhangele amacala edlula amakhulu ayisithupha 619 ngomnyaka odluleyo, kulinganiswa namacala angamakhulu phose ayisiyagalombili 788 athethwe ngo-2020. Umalaka uthi imisebenzi ndaba kamanzi yona yasilele indaba ezilutshwane ngakunye nxa kuqhathaniswa lomnyaka ka-2020. Ngomnyaka ka-2021 indaba ezisiwe enkulungwane ezizikhombisa-nhlanu 75241 zakhanyelwa edale le xa ukuqhathanisa nenkulungwane ezizikhombisa nasikhombisa 77031 ku-2020. Mine lesi sisebenzisa
amapholisa athi adinga umnumzana Saibel Musengezi owakhweza udaba idalele High Court olokuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa asuse esikhundleni sokuba umkhokheli webandla lezanu PF ngoba akakhethwanga ngemfanelo. Ngomnyaka ka-2017 kususwa esikhundleni owayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mgabe. Igqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthi amapholisa afike emzini kayisezala ebutiriro eHarare mhlaka 5 kuze bandlela babatshela ukuba bayamdinga kabachongo ukuba bafunani kuye umnumzana Msengezi. Asizweni ingxoxo umnumzana Sithole ayiqhubele loGibbs Dube weStudio 7.
Ezikhona lapha yikuthi uSaibeth Msengezi amagqwetha akamongameli afayile sitting ama heads of argument Thursday efayile ama heads of argument asesithi ukuthi no bona sebelungiselela ukuthi kuhanjwe enkantolo. Bathe befayelele ama-heads of argument, amapholisa atholakala ngabantu abahamba besiyadinga uSaibeth ebudiriro kwabozala. Athe efike khona ngale asesithi ayamdinga ngendaba abangayichaziyo ukuthi indaba yani. Okukhona esikwaziyo ukuthi amapholisa lawo ngawe law and order. I-law and order eZimbabwe libandla lamapholisa elidila lento esithi thina ngesiNgisi political cases.
Seliyenzeni njengamagqwetha baba Sithole ngodaba lolu?
Biluphumane lami emoyeni wangitshela sasesibhalela amapholisa incwadi ngeFriday ukuthi sizwisise ukuthi kanti uSaibeth angabe dingelwani njalo ephambaniseni. Encwadi leyo kayikaphendulwa, incwadi ehambileyo yamapholiseni. Njalo encwadini leyo siyatsho siyaphinda siyagcizelela uSaibeth uzimisele ukuthi ahambe emapholiseni aface whatever allegation yona leyo abamdingela yona. Ngakho ke bangasiphendula incwadi leyo, sizahambisa uSaibeth emapholiseni ukuthi kube njengoba kunjalo, ngoba he's a law abiding citizen utsho njalo akalacala alaziyo engabe engalidingelwa ngamapholisa. Kodwa apart from that siyakwazi nje ukuthi kungabe kuyindlela yokumethusela ukuthi angabi continue ngecase lay, ngoba sitsho njalo ngoba phambilini sike sathola incwadi evela emagqwetheni akamongameli emela izanu PF labanye obhethimpofu lo Chinamasa besithi ikhesi leyo kasiyi-withdrawe. Singayekela ukuyi-withdrawa amagqwetha layo uSaibeth bazacela ama-cost, kuthiwa ama-cost bonus profits, besitho ukuthi le lawyer liyafuze libhadale. Ngakho-ke sikuyalile lokho sathi hhayi asihambe nini phambili indaba izwakale. Becela khonapho ama-cost bonus profits bona bebesithi indaba leyi umongameli angeke ahanjiswe enkantolo ungacelanga inkantolo ukuthi kuvumele ukwenza njalo, esithi leave to an order ukuthi ubophise umongameli. Sikuchallengele lokho thina sathi hayi lize leze lelo.
Lowo umnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimela umnumzana Saibeth Musengezi ofisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa asuse esikhundleni sokuba umkhokheli webandla lezanu PF obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk namhlanje sihlaziya okuphathelane nokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Isk isigaba sezempila kahle kumunicipala weHarare City lanxa kungatholakali imbiko yokuqhamuka kwesifo sesihudo kuleli dolobho okwamanje abantu baxwayiswa ukuba bahlale beqaphele njalo bethathe amanyathelo okuzivikela kulomkhuhlane ungakaveli. Lesi sixwayiso siza ngalesi sikhathi sokuna kwezulu esivame ukuza lemkhuhlane enje. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UDokotela Kudzai Masunda ophethe umnyango wezifo ezisabalalayo i-epidemiology kumasipala weHarare uthi izakhamuzi kumele zilondoloze ukuhlanzeka ukuze zizivikele emikhuhlaneni eza lezulu efana lesihudo ngalesi sikhathi ilizwe limelana le-COVID-19.
If we continue with the COVID preventive measures of washing our hands, sanitizing our hands, making sure that the water is clean, and taking or consuming food that's prepared well, and water also that is safe, then we can control
singaqhubeka sigeza izandla sisanitize lokudla ukudla okuhlanzekileyo singaqeda isihudo.
Uthi okwamanje kuyajabulisa ukuba leli dolobha aliladubo lokuhlaselwa isihudo ebizwa ngokuthi outbreak. Kodwa ethi noma kunjalo abantu kakumelanga bekethise ekulondolozeni ukuhlanzeka lokuzivikela.
It means we need to be more vigilant in terms of diarrhea. So anyone that has got a diarrhea is just advised to visit their nearest health practitioners so that if it's an outbreak kind of a diarrhea, it's quickly managed.
Kumele sinanzelele umuntu wonke ozibona elesihudo kagijime eyothola uncedo.
Uqhubeke phambili ethi lokhu kuphathisa ukuba idolobha lenelise ukubona indlela esihamba ngayo lokusabalala ngayo bebe sebesenelisa ukulwisana naso. Okhokhela inhlanganiso yezakhamuzi zeChitungwiza eye-Residence of Chitungwiza Trust umnumzana Mduduzi Carrington Piri uthi bakhuthaza izakhamuzi ukuthi zilwisane lalesi sifo noma udubo olusuka lubaphazamise kulokhu kuyikusilela kwamanzi kulelo dolobha.
We don't receive enough water from our council. We receive water once a week from our council, our city fathers. So the water problem is the major problem in Chitungwiza as well. And then when it is raining, again, we have a problem of such waterborne diseases such as coralline typhoid.
Amanzi siwathola kanye ngeviki. Sigcina sesithenga amanzi kulabo abalamabhoho.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamuzi yeHarare Residence Trust uthi noma umasipala ezama ukutholisa uzulu amanzi esebenzelana lohulumende ngenhloso yokulwisana le-COVID-19, lokhe kulodubo lapha nalaphaya kuphazamise le misebenzi yokuthi abantu bezivikele ngokuzayo zikhathi zonke.
Nxa kungela manzi ubuchapha buyanda, lokhu kungabangela umkhuhlane wesihudo. Siyakhuthaza uminisipala ukuthi engeze khonapho.
Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization WHO ithi umkhuhlane wesihudo ubulala abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa abangaba zinkulungwane ezidlula amakhulu amahlanu 525,000 emhlabeni jikelele ngomnyaka. Lo mkhuhlane ubikwa uhlasela njalo abantu abaphose bafike amabhiliyoni amabili 1.7 billion iningi labo kungabantwana emhlabeni jikelele ngomnyaka. Ubikwa njalo ubangela ukulahlekelwa ngamanzi emzimbeni lokusilelwa kokudla okwakha umzimba i-malnutrition kanti uyisifo esivikelekayo njalo siselapheka. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abavela eZimbabwe abalamaphepha ayebavumela ukuhlala lokusebenza eSouth Africa weZimbabwe exemption permits bathi kufanele uhulumende walelo lizwe yachasisele ezinye ingatsha zakhe isinqumo asesithethe esokuthi bengavotshwa njalo bengaxotshwa kulelo lizwe kungakapheli wonalo umnyaka. Ugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya kweleSouth Africa selikubeke ngokusemthethweni kugwalo lwegazethe ukuthi abasebenzisa amaphepha la bengathintwa ngabezomthetho umnyaka lo ungakapheli ababili njalo bengaphuma kumbe bengene elizweni santando amaphepha la acene ukusebenza ngomnyaka odluleyo njalo uhulumende we South Africa uthi kasoze engezelele iminyaka yokuthi eqhubeke esebenza onikeze abantu umnyaka ukuthi bedinge amanye amaphepha abapha imvumo yokusebenza kumbe ukufunda kulelo lizwe asizweni isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa umnumzana Nqabo Thomabena esichasisela okuningi ngalolu daba
lokho akutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe kumele inyanga lezi eziseleyo kusiyafika u-31 December 2022 eziphethe la maphepha abizwa ngeZimbabwe Exemption Permits zibe sezilungisile amaphephazo ngokungena kwamanye amaphepha okuhlala abavumelayo. Kodwa ke lo mthetho ukuthi baphiwe ithuba yenyanga ukuthi umnyaka uziye phela bakwakhulunywa kuhle lezinye igatsha zikahulumende kunabanye abasifonelayo abathi sebebotshiwe bebotshele ukuthi kuthiwa ama-permit aba-expire kulabanye abayehluleka ukuthola imali yabo amatitsha akade bemaka i-matric last year ngoba kuthiwa izithupha zabo lezo kuthiwa yi-South African Educators sezi-expire kanti njalo ababalisi kabakabi leqiniso ukuthi kuzakwenzakalani ngoba ezinye izikolo kumbe i-South African Educators izohlala abanye bathi this week eBloemfontein la kwezinye indawo kasikabi leqiniso ukuthi babone ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba. Kanti njalo futhi abasebenza ku-Chinese Motor umnyango wezokuhamba i-Department of Transport kayivumi ukurenewa ama-license kwenza kube nzima ukuthi abantu basebenze. So ke yikho ke igazette lefakiweyo kayika yehli kuhle kungatsha zikahulumeni kodwa sithemba ukuthi mhlawumbe nxa siyafika next week kuyabe sekucacile kuzo zonke ingatsha zikahulumende ukwenzela ukuthi abantu baqhubeke ngemsebenzi yabo belungiselela ukuya kwamanye ama-visas kumbe ama-permit akhona.
Ubona kusenzakalani kuwona lo umnyaka kungakapheli i-grace period leyi abeZimbabwe baningi yini abenelisayo ukuthi bezuze amanye amaphepha okuhlala kumbe konke kulukhoni kiyo singabona iningi libuyela ekhaya.
Sicabanga ukuthi nxa uhulumende weSouth Africa engazange ayehlise lokho esingawubiza ngolwasenzini sithi ngama-requirements abantu abaningi ngabasoze banelise ukuthi bangene ngaphansi kwamanye ama-permit kumbe ama-visa. Lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi kuthi kufika umhla ka-1 January 2023 bengekho emthethweni eSouth Africa. Yilo uhlupho esilalo. Sicabanga ukuthi nxa i-government eSouth Africa izavuma ukupha ama-waiver kwamanye ama-requirements ukwenzela ukuthi abantu banelise ukuya kwezinye kumbe kwamanye ama-permit kuza kwenza ukuthi abantu abaningi basuke ku-ZEP baye kwamanye ama-permit. Kodwa ke nxa engazange ayehlise wabelokhu esithela ufuna ukuthi kube njengendlela umthetho we-immigration otsho ngakhona nxa umuntu efuna uku-applyela i-permit abonise ukuthi ufundile ikhampani ayisebenzelayo ibonise ukuthi kakula sizolwane se-South Africa esingenza lowo msebenzi kuzaba lukhunyana ebantwini abaningi.
Lo umnumzana Nqabo Thomabena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa esixoxelaye ese-Johannesburg khonale e-South Africa. Wezemidlalo iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu namhla linqotshwe nge-1 kanya ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa kwele Cameroon. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Umgadli odlalela iqembu leLiverpool kweleNgilandi uSadio Mane muyohlohle igoli elidale umehluko sekusele imizuzwana ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina. Umane uhlohle umbekwa ngemva kokuba umdlali weZimbabwe uKelvin Mazongo esebenzise isandla uvimba ibhola ebeliqonde esangweni. Ekhuluma ekupheleni komdlalo engukapteni weqembu leZimbabwe uBenjani Marware uthe ujabuliswe indlela iqembu leZimbabwe elidlale ngayo loba nje ligcine lidliwe.
Namhla badlale kuhle kakhulu. Ngikholisile indlela esidlale ngayo ngesikhathi sivikela isango lethu la ngesikhathi sihlasela besiyimbumba nxa singenelisa ukudlala ngendlela efanayo emdlalweni olandelayo iqembu esizadibana lalo sizalibulala.
Maruwaru becubungula umdlalo wanamhla yokumabona kude weSuper Sport ngempumelelo ithe iqembu leSenegal lihlezi phezu kwengalane yesibasika Group B le miklomelo emithathu ukuthi eleZimbabwe lisemsileni lingela mklomelo. Omunye umdlalo wesibasika Group yophakathi kweqembu leMalawi leGini ulandele weZimbabwe leSenegal. Emdlalweni walo wesibili iqembu leZimbabwe lizadlala leMalawi ngolwesihlanu mhlazili 14 kusithi ngosuku olufanayo leSenegal lizadlala leGini. Kwesithathu njalo ngokugcina iqembu leZimbabwe lizadlala leGini ngolwesibili mhlazili 12. Kulamaqembu angamashumi amabili lane aphatheke kumncintiswano weAFCON oqhutshelwa elizweni laseCameroon njalo afakwe kuzibaya eziyisithupha isibaya ngasinye silamaqembu amane. Ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili abehlezi endaweni eziphezu kwengalane kanye lamanye amane abephutshe esendaweni yesithathu njalo le miklomelo ethe xaxa kulamanye yiwo azadlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano. Umncintiswano we-Africa Cup of Nations uqale ngesonto lapho iqembu elimele ilizwe eliyilo eliqoqela imidlalo eleCameroon elitshaye khona eleBurkina Faso nge-2-1 kuthi eleCape Verde linqobele Ethiopia nge-1 kanya. Limpumela itsho ukuba iqembu leCameroon yilo elihlezi phezu kwengalane yesibaya sikaGroup A lile miklomelo emithathu kuthi eleCape Verde lalo lile miklomelo emithathu kodwa lisendaweni yesibili ngoba lona lihlohle kanye kuphela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeKhelani Squatter Camp koBulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo seyaphanjaniswa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Umahluli uJustice Luke Malaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala umsebenzi kwemthethwandaba walo nyaka. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu lamhla lenqotshwe nge-1-0 ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Silugqiba lapha uhlelo wethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.